okwakhathi sangeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona. Kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lobudlelwano obunjani lizwe leZimbabwe, ngoba kasikabi kwazi ukuthi iwaphi amaqembu kumbe wapha amabandla azoba ngamalunga alo uhulumende. Kungenzeka kube lebandla elikhokhelwa ngulo owayengumongameli beMK Party, kungenzeka kube libandla leEconomic Freedom Front lalo libe khona, kungenzeka ibandla leDemocratic Alliance libe khona. So ke kuba nzima ukuthi sitsho, ngoba ibandla elifanana leDemocratic Alliance siyakwazi vele ukuthi kalihambisani lokwenzakala eZimbabwe, njalo futhi kalihambisani lebandla leZANU PF. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ibandla leMK Party sike sabona umholi wabo owabatsha lowamiswayo ehamba esiyafika eHarare kungafiki eKetweni, asikwazi ukuthi babekhulumani eHarare. Siyakwazi futhi ukuthi uJulius Malema engwe EFF kwesinye isikhathi bayakhulumisana labanye abezana PF, asikwazi baxoxisana ngani. Kodwa ke yikho engikutsho ukuthi kunzima kwakhathi esithi sitsho ukuthi kungaba lotshintsho yini. Sikhangelele ukuthi nxa sokusiyavulwa ke indlu yesishayamthetho yele South Africa, kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende weSouth Africa uzabe minjani.
Wena ngesifiso sakho ubona ngazani kumele kwenziweni?
Mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngabe ibandla le-ANC liyazakhela uhulumende lokho kuthiwa ngolwasemzini minority government, ngoba i-ANC yenza umsebenzi omkhulu wokuvikela izizalwane zasePalestine. Nxa kungangenela i-Democratic Alliance kuhulumende wobumbano, sibona ngani lokho kuzatshintsha. Esihlala sikutsho nxa sekubuya eZimbabwe, lokho siqinisa ukuthi ibandla le-ANC kalizange libe lobudlelwano ngesikhathi sempi leZANU PF. Ibandla le-ANC lalobudlelwano leZaphu, yikho okumele sikuphakamise ukuthi sibonise ububi bokuba lobudlelwano lebandla leZANU PF abangazange babe ngabangane nangesikhathi sempi yenkululeko.